Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ibonge lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kantemiri ngokusethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku 27 Mabasa uxolo 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli weleKenya umnumzana William Ruto uvule ngokusemthethweni umbukiso wezamabhizimisi weZimbabwe International Trade Fair kwaBulawayo, lapho ancome khona uhulumende weZimbabwe ngokusungula imali yohlobo lwezig.
I-trade fair le kayilamehluko lalezezinye ezidlulileyo, lapho bona khona ukuthi izinto zonke zihlezi eHarare ngokuba amankampani asuke ebukisa laphana ngasuka ngaphandle kwelizwe lasuka eHarare.
Gambe iyezi elileta indlala elizweni ele El Nino liza kuba khona lumnyaka na?
Asingeke satsho kwakathesi ukuthi ngempela iEl Nino isiphelile kumbe izangqipha ibe ncane.
Ukhetho lwama-by elections olokudinga amalunga edale lephalamende ezigabeni ezimbili eHarare luqutshwe namuhla ngokuthula, kodwa kulabantu abalutshwana kakhulu abavotileyo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli weleKenya umnumzana William Ruto uvule ngokusemthethweni umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair kwaBulawayo, lapho ancome khona uhulumende weZimbabwe ngokusungula imali yohlobo lwezig. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ekoBulawayo.
Umbukiso lo ophela namhlanje ujale ukuvulwa ngolwesihlanu, kodwa bekulindwe umongameli uRuto yena ofika izolo koBulawayo. Embikweni wakhe ukuvula umbukiso, umongameli Ruto unqome uhulumende weZimbabwe uthe imali entsha yeziki yiyo enganceda ukuvuselela umnotho kweleZimbabwe.
Ulomngane wakho omkhulu ngoba iKenya izama lawe ebuhleni lebunzimeni, isebenzisana lawe isiya phambili. UNkulunkulu abusise iZimbabwe, uNkulunkulu abusise iAfrika, ngelifisela okuhle.
Umphathitambo wezokuthengisela mnumzane Mangaliso Ndlovu ujabuliswe ngumbukiso walonyaka.
Kungumnyaka esijabulela kakhulu ukuthi inani lamakhampani abuyileyo lapha ezotshengisa ubuciko lobungcweti babo belingaphezulu kakhulu. Sibona ukuthi lamakhampani avela 766 abelapha, amazwe avela phandle afika 26, last year sibe sine 21.
Amazwe abuye ngobuningi uhlanganisela lalawo asolwa nguhulumende weZimbabwe esithi wethesa izithezo zomnotho. Mnumzana Larisota osebenzela esikhweni sommeli wemelika eHarare uthi ele melika lifuna ukuthuthukisa ubudlelwane leZimbabwe.
It's important ukuthi amakampani emelika akhangelele ukuvula amabhizinisi.
Lela Bhilithari layo libukisa kulitrepfelo onyaka. Mnumzana Martin Aslop usebenzela kusigodlo sommeli weBhilithani eHarare.
Ukuthengiselana lokuthuthukisa ezomnotho kuyinto eqakathekileyo phakathi kwethu leZimbabwe.
Mnumzana Charles Mungani Mugabe ngumfuyi wenkomo esiqinini sesigodini ubebukisa inkomo zakhe ezithandwe uMongameli Mnangagwa lomunye wakhe uRuto baxoxisane laye.
Abadala bathi bahawukela inkomo lezi ngokubona umumo wazo zizinkomo ezenyama zizinkomo zochago lamathole zibantu babonile amathole la ade bawakhangela la ma 2 months.
Ohlaziya ezombusazo lezomnotho umnumzana Effie Dlela Ncube uthi umbikiso we-trade fair awuncedi lutho kubahlali bakobulawayo.
I-trade fair le kayilamehluko lalezi ezinye ezidlulileyo. Akukangako ukuthi uhlangane le nkampani kumbe umuntu osuke eMathibeleland ebukisa kuleya ndawo. Lokho ke kufanele ukuthi kutshintshe ngoba kuveza ukuthi umnotho uhlezi eHarare.
Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ongwesinkulungwane ezingamathumi ayisithupha lane 64 upama nkampani ithuba lokuthengiselana. Walo nyaka uhamba phansi kwendikimba ethi innovation the catalyst to industrialization and trade. Ingomlawayo e-trade fair igama nguEzra Tisa Spanda.
Ukhetho lwama-by-elections lokudinga amalunga edalele eParliament ezigabeni ezimbili eHarare luqutshwe lamuhla ngokuthula, kodwa kulabantu abalutshwana kakhulu. Izigaba kade zilokhetho ngeseMount Pleasant leHarare East. Ababemele lezi zigaba unkosazana Fatsai Mahere lomnumzana Rusty Makan bakhalala besithi balandela inyathelo elathathwa ngowayekhokhela ibandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wasuka kulelo bandla. Kulamabandla ambalwa akade encintisa kulolu khetho, kodwa le-CCC lona eliyilo elamangela ukuthi kube lezikhundla lezi alincintisanga. Impumela yalelo khetho ikhangelelwe ukuphuma kusasa.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
ntsheshwe,
lamlela nampa wafuke mbula.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe.
Kwezemaphandleni azisakuquthi izakhamizi ezincelelane lezihonqo zenyamazana zendle kwele wange lapho ababika ukuba izilwane kanye lempisi zichathamela izifuyo ebusuku ezibayeni zibulala ngesizathu sokuswelakala kokudla ezihonqweni lezi kanye lokungabiyelwa kwazo. Okuningi asikuzweni kunokuthaba Dlamini esiphalo ludaba ngokugcweleyo esewange.
Izakhamizi lezo zithi sekulalwa lamagabha la emakamelweni njalo kuhlonywe nangezavutha lamahloka funa kube lokuhlaselwa zenyamazana lezo ezibayeni phakathi kwamabili. Omunye wabethekelelwe ngumsakazo lo umnumzana Francis Mathe ongusabhuku womango weJabulani esigabeni seWange uthi sowasusa isibaya sakhe senkomo esasingaphandle kwentuba wasesondeza duze lekamelo lakhe. Lokhu kuyimizamo yokuhlenga umhlambana wenkomo waselela ukulandela ukudliwa kwezinye. Uthathise ngesinye sezahlakalo esenzeke kunyangana ezisanda kwedlula.
Ngezwa umsindo wesifayeni khangale ngamangala ukuthi kanti lamabhere okukhala kwenkomo kumabhere kangathi angathi inkomo lezi zethukile. Ngathi ngavuka.
Ekuvukeni kwakhe uMathe uthi walumathisa umlilo esifayeni lazo zabaleka kodwa zasuka zalothisa kwamakhelwane wakhe.
Bona zangabezwe ukuthi kulezilwane. Babone kuseni kuphele imbuzi eziphile, thayi imbuzi ezingu-7.
Umnumzana Given Moyo ongukansila eWange Rural District Council uthi isehlakalo lesi siyimvama ezakhamizini eziningi. Uthi laye sowavala isibaya ngenyamazana lezi.
Izibaya lezi sezathathwa zafakwa emakhaya, nanku umquba, nansi indlu. Umquba lowo uyanuka, unuka phakathi, unukela umuntu osendle. Izinja zalapha la sezikwazi ukuthi ungavele ungena isilwane, ziyabaleka lazombisa esezicathe ngayo.
Umoyo uthi okulusizi kulokhu yikuba laba abasuka badlelwe izifuyo kabahlawulwa nguhulumende.
Ma ngabe izinyamazana zethu ngoba sithi lathi singuhulumende, ngabe inyamazana lezi zosizwa kithi, kodwa azilasizo.
Isiphathamandla sogatsha lukahulumende ende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle eZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kuhlangothi lwezobudlelwane lamanye amazwe olwe International Conservation Affairs. Unkosikazi Patience Gandiwa uthi uhlupho lwezakhamizi lezi luyimvama kundawana zonke Uthi njalo inyoka, indwangu, indlovu kanye lenyathi zithwalise nzima izakhamizi, ngakho ukuthi sebele mkhankaso yokuvikela izehlakalo lezi.
The issue of addressing human or life conflict.
Ukufuthelana lokhu ukuqhubekela phambili sesibone izakhamizi zihlupheka ngoba omasipala babo abalandela zokubasiza njalo lenhlelo zikhemfaka zisebenze ngendlela. Yikho sesibuye lomthetho omutsha ozasetshenziswa ukuze izakhamizi zivikeleke.
Kuviki eliphelileyo abezi Impacts babike ukuba sekuza kuba lomthetho omutsha ozakhangelisisa ngezemvelo. Phakathi kwawo lomthetho uzavikela abasuka belinyazwe kumbe bebulawe zinyamazana lokuthi bazwaphathwa njani. Lomthetho uzajezisa njalo abazingela ngobusela kanye lokuphathisa abadlelwe izifuyo zinyamazana zeganga. Kodwa izakhamizi zikhonona ngokuba lomthetho kawukubeki sobala ukuba kuzathiwani ngabadlelwa phambilini kwawo ungakethulwa kanye labafelwayo. Phakathi komnyaka ka-2022 lo-2023, inyamazana zendle zabulala abantu abali-118. Ngimele iStudio 7 ngiseWange nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula okwenzakale embukisweni weZimbabwe International Trade Fair wona ogqitshwe lamuhla. Silo Nkosazana Bakani Ncube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Okukhona nazelela phakathi ze-ITF. Kugcwele sibili kodwa ngabantu bama companies amakhulu abama SMEs o ama informal traders abama business amancane kabakho baningi bakhona phakathi kodwa kabakho baningi intengo yangkhona ayeneliswa ngabantu bama business amancane kunjenje lati njengenhlanganiso silabo esibangeni sile kodwa bambalwa kabakho baningi ngoba intengo yangkhona iyabi phezulu nxa sinanzelela phandle ukuthi informal sector iyebambe economy kodwa ngaphakathi lapha kabagcwalanga ngendlela ukuthi ngaye bagcwele ngakhona bakhona abangenileyo aba under ama companies maybe abancedisiweyo abalutshwana abambalwa ngabokho baningi omama bakhona kuma stand yabo babona umama kodwa yabo ungalaqiniso lokuthi into abahleli lazo ngezabo yini njalo ngaba ama business ama companies amakhulu yibe sikwikwesi ukubonayo kwabakhona la kodwa nxa kungayenziwa maybe inzamo yokuthi ama business abancane labo sibuye njengoba sibe yibulawa informal sector working group sihlanganele sibe lendawo yethu maybe sibe le hall yethu sinegotiate for affordable fees for these small companies ama SMEs amancane laba bekwanise labo ama informal traders ukuthi be showcase izinto zabo abazenzayo ngoba kusibe bonke abanelisayo sibili kungena bazama ukuthi baphila hand to mouth ngakho abanelisi ukuthi bekwanise ukuthi bethathelwe imali enkulu bezongena ngayo ze-ITF at the end umuntu engatholi profit. So abanye bagcina bebona ukuthi ngcono ngitahlanjana aqhubeke ezithengisela phandle ngoba phandle silakho siyababona bakhona nje eduzane though akuvunyelwa eduzane phandle lapho kuthengisa bakhona nje phakathi edolobheni koBulawayo baqhubeka nge-business yabo yokuthengisa khona ngale izinto zabo azithengisayo.
Umbukiso lo singathi uthuthukise njani amabhizimusi koBulawayo?
Ukuba khona kwalombuthano kulethe amangane engakubiza ngithi ngama linkages because I trade fair now is like a one stop shop ngendlela ezwe ngayo ukuthi konke kutholakala lapha. So abantu kulawe lezinto eziningi abazidingayo ababe targeted ukuthi hayi sizazithola e trade fair. So umbuthano lo uyenzi la ama linkages abantu basabalele bangena kuma stand athiyeneyo bathola into zabo ezithiyeneyo depending ngokuthi umuntu kuyiphi business ngoba konke kukhanya kuyatholakala lapha ungabhoda uyakuthola sibili so ngingathi ama linkages abantu ba create labantu abade bebadinga mbele izinto abama products abadinga kuma businesses abo engeke ngithi ukuthi kukhuphulile ama business kusama sinyu ukutsho ngoba mhlawumbe abanye bathengelwe mbijana akukathi ukuthi ibusiness selihlela kakhulu khonapho by the end of trade day maybe kuyabe sekukhanya ukuthi hayi abanye bayenzile ama sales mbijana kodwa nje kulabo abanye abaningi ingathi ngama linkages kakhulu a create ukuthi bekwanise ukuthola izinto ezithiyeneyo kunjenje njenge BVTA lati besikungenile ngaphansi kwe scholastic lapho sifake ufake khona ontanga ukuthi labo bekhuthale entweni zama debate zokuze development ukuthi labo bebe ngabantu abaqeqetshayo abafundayo abayenza I development ku sector esiyiyo. So ngingathi ngamafitshane ama linkages a creative ngoba sibhodile sibili ama stand amaningi indawo eziningi uyabuhamba uthola elikudingayo olamanye ama ideas ukuthi hayi ningayenza njani izini laba exhibitile laba sibancedisileyo bayathi ukuthi hayi sibhodile sabona ukuthi abanye abantu bayenza njani ama companies abo bayenza njani ama products abo so sifundile lati okunye okuncane bayathi kukhona abakutholile okuzancedisa ukuthi lawo bethuthukise ama businesses abo
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Vakani Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo ilami usithandekile emhlangane khonapha Washington DC.
Siyabonga sithandekile.
Namhlanje uhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sixoxa lo mnumzana Mandla Ngomo ingcwethi ecubungula ezokulima. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu mnumzane.
Ya, ungasela ukuthi singakhangelelani kumnyaka lo ozayo kwezokulima. Izulu likhona na kumnyaka onalo kumbe uEl Nino lo elokho ekhona?
Ya, kunzima mfowethu ukuthi sitsho okwakathesi ngoba sikhumbula ukuthi iEl Nino le esikhala ngayo akusinto evela kithi, iqala emangweni omude kakhulu eSouth Pacific. So ke ulwazi esesilalo kathesi lusengiso ukuthi i-effect yakhona bangathi kumbe ukwenza kwe-El Nino okuyikukhudumala kolwandle endaweni ezithile ku-Pacific bebebona ngani kungani kuyaphela kodwa asingeke satsho kwakathesi ukuthi ngempela i-El Nino isiphelile kumbe izancipha ibe ncane. So kuvama ukuthi kubo June July esingakutsho ukuthi i-El Nino ehlasele umango wakithi eNingizimu Afrika kube yi-El Nino elolaka kakhulu okwedlula isikhathi eside lapho sisiba lama El Nino.
Manje ungacebisani abalimi wona lo umnyaka ukuthi baphangise na ukulima?
Thina isixwayiso sethu mfowethu ikakhulu nxa sikhangela abalimi sithi thina awungeke waba uyaphambanisa nxa kuyikuthi uyazilungiselela ukulima kusese lesikhathi. Into ehluphayo ikakhulu ukuthi abalimi abanengi ikakhulu kwelakithi eZimbabwe esilinda ukuthi hayi inkavi zivotha sokulomdaka. Kuqondileke lokho kodwa zinengi izinto esingazenza ukulungiselela. Ngoba izulu nxa lisiba khona kumbe lingabi khona okusalayo ukuthi kufanele wena njengomlimi uzilungiselele. Limo okokuqala ikakhulu esingathi ngama small holder farmers thina sixwayisa kakhulu ukuthi kabazame ukuthi basebenzise lesi sikhathi sokunonisa umhlaba ngokwengeza into esifana lomquba lokwengeza lokho esingathi ngama crop residues kumbe amahlanga nxa kuyikuthi kabazange bawase kwenzise ukuthi abe ukudla kwenkomo. Kuyancedisa ke lokhuyana ukuthi lanxa izulu lisiba khona even lilincinyane umhlabathi wabo uzabamba amanzi okwesikhathi esidanyana ukwedlula nxa ukuyikuthi awufakanga umquba mba awufakanga esingathi ngama crop residues. Okwesibili yisisikhathi sokuthi umuntu aqala ukuzibuza ukuthi yiziphi inhlanyelo azaphuma ngazo ngoba esikunanzelelayo ukuthi ukoma kuloke kusiya phambili. Ngakho-ke kulezi nhlanyelo esingathi ngesikhiwa kuthiwa they are drought tolerant variety, whether yinhlanyelo yomumbu kumbe amabele kumbe inyawuthi kumbe uphoko, abalimi kufanele baqale khathesi ukuthi benze isinqumo sokuthi yiziphi inhlanyelo abazaphuma ngazo. Okwesithathu ikakhulu endaweni ezisilela izulu siyasixwayise njalo ukuthi nxa uzahlanyela sithi wona umumbu kumbe amabele ungawuhlanyeli uwodwa letha into ezifana lendumba uhlanganise ukwenzela ukuthi lazo nxa sezinaba lapha zizancedisa ukuthi zondle amanzi ungalahlekelwa ngumdaka emhlabathini wakho. So ziningi izinto emfowethu engathi abalimi abangaqala ukuzenza kathesi ukulungiselela, ngoba inqaba yikulungiselela ukuthi lanxa liphangisile kumbe liphuzile izulu likuthole wena usuzilungiselela.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu, ngilifisela isikhathi sokulima esihle esizayo. Isikwayiso sami ukuthi kasizilungiseleni. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke bekungumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo sikhathi sini. Minyaka yonke ngenyanga kaMabasa webe engumongameli lentathelo izindaba ezisebenzela esigodlweni sakhe eWhite House bayahlangana behabana. Leli dili eliyabe lilo bosaziwayo elithiwa White House Correspondent Dinner liyaveza mgceke ukuba umongameli uziphatha njani ngesikhathi sokuzilibazisa. Intatheli zindaba ye-VOA u-Caroline Pesuti usiqoqele udaba olulandelayo engilibalele lona. Lapha yikho okudibana khona abalobuciko bokugqoka, osaziwayo, amachichi, labezombusazwe. Intatheli zindaba yizo ezivame ukubamba lomthimba we-White House Correspondents Dinner, kodwa onguye usahoho waleli gigi ngumongameli loyabe ekhethiwe uzohaba. Kodwa ngesinye isikhathi umongameli nguye ocina esengusomahlekisa. Kulumnyaka okhetho asebejwayelele lidili bakhangelele ukuthi umongameli Biden uzahaba ancintisana laye. Unkosikazi Martha Kuma ingcwethi kwezombusazwe njalo engumlobi.
I think that just wasn't something that he was interested in doing.
Leli lisiko lelizwe leMelika labo mongameli phose bonke. Kodwa ngomnyaka ka-1981 wayengumongameli umnumzana Ronald Reagan kenelisanga ukuya kuleli dili ngoba wayephose wadutshulwa wabulawa. Kusukela kulowo mnyaka wonke umongameli uyahamba kulumbuthano ngaphandle kukamnumzana Donald Trump ongazange aye ngesikhathi sombuso wakhe. Ngesizwe ocubungula izombusazo unkosikazi Martha Joint Kuma.
I take one of his central themes throughout his presidency.
Intatheli zindaba ziyinsika yesizwe. Singathi thina ihawu lesizwe esikhululekileyo, hathi izitha.
Ngomnyaka ka-2011 esangusomabhizimusi uTrump waphoqwa ngowayengumongameli umnumzana Barack Obama losomahlekisa uSeth Meyer.
Donald Trump has been saying that he will run for president as a Republican.
Donald Trump uthi uzancintisa njengelunga lama Republicans. Mina bengisithi uzancintisa njengehaba.
No one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald.
Akula ojabulele ukugqiba udaba lwencwadi yokuzalwa njengoDonald. Lokhu kuyikuthi usengabuyela kundaba eziqakathekileyo ezinjengokuthi saqamba amanga na ngokuthi saya enyangeni.
Abanye bathi lokhu yikho okwabangela ukuthi uTrump acabange ukuncintisa ukuba ngumongameli, kodwa yena uyakulandula lokhu.
I think that just wasn't something that he was interested in.
Ngilethemba lokuthi wayevele engafuni lokho.
Umongameli abaningi bayahaba intatheli zindaba, kodwa njalo bathathe leli qesha ukuzincoma. Ikakhulu emhlabeni lapho intatheli zindaba ezingabotshwa ngokuhaba umongameli njengalokho okwakhulunywa ngusomahlekisa uTrevor Noah kuminyaka emibili edluleyo.
Understand how amazing that is? I stood here tonight and I made fun of the president of the United States and I'm
liyazi ukuthi kuyisimanga esinjani. Ngime lapha ngachothoza umongameli welizwe leMelika, kodwa akula ukuza kwenzakala kimi. Yikho na mongameli.
Ubuhle bombuso kantando kaZulu buzabonakala lamuhla edolobheni leWashington ngelanga ledili lakusihlwa ele White House Correspondents Dinner. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lesicathamiya eli amavevane akaphela lona eselifikise iminyaka engamachumi phose amathathu lasungulwayo 28 years. Iqembu leli liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi njengevevane. Amalunga alo adabuka ePlumtree esigodini Kezi laselubhane njalo acula ekwele South Africa. Nangu umholi weqembu uFuture Ndebele exoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Njengevevane mina
yenzohlala ngihlabelela
iqembu lamavevane selike lathola ithuba lathowa kwamanye amazwe khona lapha e-Africa ngisho naphesheya. Mina ngikhuluma nawe namanje ngiphesheya ngilapha e-Ireland. Kodwa iqembu li-based e-South Africa e-Johannesburg khona lapha komakhelwane wethu. Esikhathini esiningi sizilibazisa ngokunxuswa emthimbeni efana nemishado, kuma-birthday parties, kuma-church gatherings nakwamanye nje ama-events aluhlobo oluthiyethiyeneyo lapho nje abantu abazwa befisa ukuthi bathole abantu abazobajabulisa abazonandisa imisebenzi efana naleyo bayasinxusa.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bangasilandela enkundleni zokuxhumana kubo Spotify lapha labo YouTube ungasecha nje uthi amavevane uyazithola ingoma zethu. Bese kuthi enkundleni zokuxhumana esifana nabo Facebook siyatholakala njalo ungasecha uthi amavevane akaphela uthi Future at Music Academy amavevane akaphela. Inamba zethu zocingo ikhodi yase South Africa +27 bese kusiba ngu 078 876 2837.
Abalandeli ubachiyela wapha maso
abaqhubeke bangakhathali bangadinwa ngokusupporta okwakhiwo kungaba ngcono kakhulu lathi ama-artist asekhaya singakwazi ukuthi siphile ngawo umculo wonalo.
Shunilanga amato, Yeshua shuwa na ngeka malam.
Amaphimbo amnandi yibo ke amavevane esidobela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Dande, yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.